imibuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo. Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele. Kube lokukhonona ukuthi kanti indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela, lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba ade engakugxilanga kikho imibuzo uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala, abafundi, ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu. Asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe nendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala, ihambelane lakhonoko kuse ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni, ngakuyegxilwa khona phikhala igxile ebucikweni womntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelise ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso? Nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala, njengoba leyi kuyi-competence based curriculum, i-curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibubone emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba Inzira Masanga Commission Report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund, esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.